Lokhu kuvele emhlanganweni wemfundiso oqhutshwa inhlanganiso ye-Novartis imanyene le-Zimbabwe Diabetes Association owenzelwa eHarare. Unkosikazi Kelly Msimanga ungumongikazi eHarare othi izifundo lezi ezihlanganisela abongi labodokotela unikeza ithuba elihle okumangalisayo lokusabalalisa ulwazi ngalezi zifo elizweni lonke ukuze uzulu azi imbangela yazo lokuvikeleka kizo.
Laba bangakabi lawo umkhuhlane wechukela senzele ukuthi bengabi lawo siyafunda indlela zokuvikela. Umhlangano lo uqakathekile ebantwini ababuyileyo lapho ukuthi bezo emhlanganweni ngenxa yokuthi nxa besuka la baza kuyafundisa abanye ngekhaya. Njalo phakathi kwabantu abakhona emhlanganweni silabanye abantu abalomkhuhlane wechukela labo bazofunda ezinye izinto njalo basincedisana labo ukuthi basitshele ukuthi bona njengabantu abalomkhuhlane wechukela bephila lomkhuhlane wechukela benza njani ukuze impilo zabo zicace behlale bengabantu abangaguliyo.
Odokotela bathi udubo lwediabetes ludubo olungazange luqakathekiswe okwesikhathi eside ngoba uhulumende ebone kufanele ukulwisana lezifo ezihlasela abantu ngendlela yokuthelelwana kuqala ezifana lengqulaza, kholera lezinye. Khona lesi sifo sesihlasela abantu abedlula oyedwa kuchumi ngalinye. Umnumzana Tizaya Chuma ongene lumhlangano evela esigabeni sezansi yemandebeleni uthi lumhlangano banikeze ithuba elihle eliza kwenza ukuba ulwazi lusabalale ngokuphangisa njalo abantu bemele bazi ngokuphangisa ukuzivikela lokuzigcina nxa bengabe sebehlaselwe lokuba naso lesi sifo okuyinto abazafundisana lozulu kuzabelo zabo.
Uthi kumele athole njani ukuthi azitheste njani nxa ichukela liyana selikhwelile nokuthi uma ehamba esiya lapha khona kumele ahambe ethwele ukudla ku-handbag yakhe kumbe esikhwameni sakhe ukuthi nxa engafika lapho kuyabe kumbe kuse-restaurant engafika kungabi lokudla sokuredi athathe ukudla kwakhe abevele elawo akudle. Izifundo lezi ziyaphathisa kakhulu, ziqakathekile empilweni yabantu ngoba abantu abaningi abakwazi ngokuthi kumele bazivikele njani emkhuhlaneni lo we-diabetes.
Umsimanga uthi leli lithuba lokuvikela uzulu kweZimbabwe ngoba okuqakathekileyo kuyikunikeza ulwazi lusiyafika kude ngasikhathi sinye njalo kumele bazi ngokuhambelana kwe-diabetes lezinye izifo.
Abantu abangomongikazi labodokotela phakathi kwethu ngabantu abaningi abahlangeneyo njalo siphinde safunda lobudlelwane bomkhuhlane wechukela lomkhuhlane we-BP ukuthi kudlelana njani. Kuyasinceda lathi nxa singaphandle ngalo ukuthi nxa ulomkhuhlane wechukela kumele uhlale usiyahlolwa ngabodokotela ukuthi awula na umkhuhlane we-BP. Lanxa ulomkhuhlane we-BP uyehlolwa ukuthi awula na umkhuhlane wechukela ngenxa yokuthi kulobudlelwane phakathi kwemkhuhlane le.
Odokotela abangenela umhlangano bathi ulithuba lokukhankasela kuhulumende ukuba atholise imithi ye-diabetes emitsha ngoba isigcwele emazweni womhlaba. EZimbabwe kusasetshenziswa imithi esalela kancane emuva. Abantu abaningi abale-diabetes baya kudokotela sokuphele iminyaka edlula elitshumi belaleso sifo ngenxa yokungazi kuphazamise impilakahle yabo. Odokotela bathi izifundo ezinje zizaphathisa ke ngolwazi ebantwini abaningi. Lumhlangano ungenwa ngabantu makhaza inhlanganiso eziphatheka kwezempila kahle, odokotela abavela ezibhedlela lamakliniki azimeleyo la kahulumende okugoqela la webutho amapholisa logatsha lwezamajele ole-prison and correctional services labanye. Odokotela bathi umuntu oyedwa kwabalitshumi uhlaselwa yi-diabetes, abanye besithi ngokuqhela kwalolu dube eZimbabwe lesi simo singabe sesifika ebantwini abathathu kutshumi ngalinye labantu. Bethi lesi isifo esisabalala sisehla sifika lasemaphandleni. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.